kati sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani Mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 26 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani abasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Eqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nansi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangibone kuyinto elungileyo le, kukhona okubi okwenzakalayo lapho. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila, kungaba lipula, kungaba yile yasewenela iRand, kumbe kube ngeBritani iPound, kumbe kube ngeAmerican dollar, siyavunyelwa ukuba la, kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi, nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngaleyi imali engilayo, kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho okutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho. Sikhumbuzane khona lapho kayikho, akula nto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola, kodwa kuthiwa siyotshintsha. Okay, sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphathe bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia, iNamibia yalamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungaye eBrithani uhambe nakhona lokho bona bathi iZimbabwe dollar, ungakutshintsha yini eBrithani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokho okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ezikhona ngithi, kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound Australian dollar, awungeke uyithenge kuzindawandawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona. Ungahambisa eyakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo. Kwenzakalani lapho kuthiwa kasihambe eReserve Bank? Ngubani okontrola iReserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lo ngumcabango liqhinga labogulufa.
Sibona njalo ukuthi uhulumende usesithi abalama nostro accounts ama accounts emali yakwamanye amazwe sokumele bayiguqule ibe imali yeZimbabwe. Ngiphe umzekeliso, bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola leMelika. Kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ah, ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje. Ngoba nxa singathi sina singabantu labana abasebenzisa kumba basekela, kumba ngathi ngesilungu phecelezi abasponsor wona zona lezo nhlanganiso, sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu, kuzafanele siqale sidlule kubo laba ababusayo, sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar. Kanti bona indaba kufanele kube yibo vodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle, abanye abantu bengavunyelwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukwehla kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthiye abanye belemibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola leMelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kobulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSouthaton eHarare edalele ePhalamende. Umnumzana Peter Moyo olilunga leMDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu, yikho amasupermarket amakhulu la akusela into ethengekayo. Xa usiyathenga wena iColgate nge-$30 kanti okunye-ke okulokhu yabe usungakuthenga ngani, uyabona. So into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminista kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le ivuze iqale ingene kuphalamenti ungakabi ngumthetho. So asazi ukuthi khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labelokuthi uyaphonga ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngapha angazi.
Manje ubona wani kuzaphetha njani mnumzane kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandela?
Abantu angikhole ukuthi khona bangaba lokho behlika into zingamanga kuhle lanxa uligwala. Xa umuntu angakungenisa kwenye indawo akufake ekukhoneni uyadinga indlela ezokuphuma ngazo. So akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ubanjwa buchapa babe lokho bethule. Lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka, umuntu wonke uyahlupheka. So angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayi zange sibatshengise ukuthi khona into eliyezileloyi akuyenzwa khonokho ebantwini. Ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa. Kathesi abantwana bayahamba esikole sibethenga la ma-US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ngithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa. Kathesi silama-visits ngama-weekend uyavizitha ubambeni.
Manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye okunjalo?
Abantu abangayesaba yibo bonabo abalutshwane abavele besesaba, thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu ebesesikujwayele. Nalabo abatshaya abantu nxa bona benezitolo zabo ngabatshaya abantu nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho. Akuladaba lokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke, ayibambe umuntu weMDC kuphela, kayibambe umuntu onjani, sonke kuyasibamba lokho. Akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala singenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla. Akuyenzi khonokho. Abantwana bayafa ngendlala, bayahlihleka ukuthi kathi sangadala njani. So ubugwala lobuyana vela busebenzi nxa siwufakwe ekhoneni njengakhonokho. So umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenzise ukuyenzayo ufuze basijoyine sibili siyenze sonke sengisele ukuthi kona into leyi isibe basihambe kuchaba.
Kanti kungakusenzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla le-MDC lizathatha amanyathelo ngemva komhlangano we-Congress, i-Congress yedlule kodwa asibone ukwenzakalayo, kungakwenzakalani?
Ayebo kambe lokho kulaba abangakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ikuthi kona kuyarongwa kuhle kuhle, akuphoki ugijinywa ukuthi uphoki uvuka. Kathe siyabona ukuthi baphoki uhumana besikhona i-MDC ifuna ukuyenza i-strike, i-MDC ukuyenzela sinku kungasikho konoko. Ukhona okuningi okuya kusenzwa, anje yabona ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi kona ungahamba njani. Kodwa-ke khonokho umuntu angakutshela kuhle kuhle umnumzana Honorable Molokela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi kona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende njalo ulilunga le-MDC ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulo wesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba le-Herald lona lithi umphathisikhwama wogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi thina siyavuka bakithi. Owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali le alapha sebe sibulele shuwa sesifile manqave lekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele loba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali athi yiyo adinga athi yancedisa amadola lamarandi sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngapi imali naleyo uzahamba ngane siyajitsha even ingaba yi 200 ibus iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i-100 leyana esiyajintshe sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingatshongo nje ukuthi hhayi silinika amalanga lisebenzise imali zenu ziphele bese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo ha laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kwade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa yikhonuku nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho fakana ama price one fakana price ichuke empuphu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa ngiphonga kuphela njengemathebheleleni hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke seSouth Africa leBotswana hayi imi lamageza hayi ngilensolo sibili.
Msakazi siyakuzwa mpela hayi uyakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele khwamphana kulethe idola lenilani elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala ikuthi izinto zize zihambe kahle. Mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu lento yalikhulu into zizahamba kahle impela. Sesingalungisa ke lama RTGS hayi lokhana hayi asingeke sikubale njengama asibuyeleni ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile. So thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputo elile mali yayo engaphumeli phandle izathi uma ivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza. Ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni ukhuluma lo mdluli.
Salibonani, eh linjani khona ngapho? Hayi ngomunye wabo labo elikhuluma labo lami ngizakhuluma lani ngelinye ilanga.
Ah, bona siyakwezwa mpela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali yona iluphi uhlobo lemali esikwazi ukunqabela ezinye imali ezakwamanye amazwe ukuthi zingasebenzi. Yona iluphi ibhondi arawati wathi naleyo TGS leyo noma ngeyinye kumbe lidola lendana original eleZimbabwe asisakwazi phela ngoba kuhlala kungenangena imali ezingapheliyo la eZimbabwe. So asazi.
Salibona Studio 7. Hayi, mina igama lami nguThulani. Into efuna ukuyibuza nansi lapha kade why singabantu abadala senze siyabantwana be-creche ukuthi loba yinini kusase kuyavuka ukuthi hhayi alike ligijime liyele singasakwazi ukuthi senze. Into engiyishoyo lapha ukuthi uhulumende njengobe sevuke etshintsha imali sente indlela abantu futhi thina sesenza njengabantwana be-creche phela abantu abadala ezingangathi ngathi asicabanga. Hhayi sixolele shem, thina siyaqhubekela phambili lokhu esisebenzisa imali esiyifuna esiyibona ukuthi iyasiphathisa. Lo mthuli ncube lo mfowethu lo naye ngathi kasacabanga sewahlamkani umuntu lalo ndoda lo. So hhayi nalaba amasela la ajonjayo lawa hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besifalele sonke o besibulale besale bona.
Khuluma ngeGwanda onga Studio 7 umsakazi welizwe. Khuluma kanje ngithanda ukukhuluma ngendaba ezihluphayo elizweni laseZimbabwe. One, ukuhlupha komkhono, lokuhlupha kwemali, lokusetshenziswa kwazo. Kule ndaba yetiyazwa emarangi yama-diamond noma sekutheni akula muntu okhuluma ngaso, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani. Yizo imali esentshwa ngamaminista. Imali engena e-Bed Bridge iyangaphi imali nini? Imali engena Border Botswana, imali engena Border Zambia, imali engena Border Mozambique, imali engena Border Malawi. Kule mithelo yezimota, kule mithelo yemigwaqo, imali yonke le iyangaphi? Kati kwaze kwaye kwaba namasela amakhulu angaka elizweni abantu bebhekile kutheni.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombi komlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalo becatsha abe ISIS kwele Yemen. Womtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obabakhona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Kuhlandla le ndaba ezihamba phambili kwele Melika namhlanje sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. UTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabokuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika alubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Siphume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapho eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngiseTexas lapha mina okuyi-state esingcelelane leMexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha eTexas engilokufika emadolobheni aseborda kanye-kanye leMexico, ngikhuluma nge-El Paso, Olobo, ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye vame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxabela lapha eTexas bangakubo. Kungananzelela futhi, iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapho abaningi bakhona ongabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu laba balemuli ngapha baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
Umongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale leCongress bavumelane ekutheni bangaluphatha njani lolu daba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanti bona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha e-America? Ngaba ludubo lwemali, kungaba yi-Trump, kungaba yini nje? Into ezamazama ukuthi i-America kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti nje kuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa njengoba sixoxa kanje isikhathi sokhetho manje. Ngakho ingxenye zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela i-America engcono. Ngakho bazaphikisana lana belembono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena ngokuthi ufuna ukuba le focus kuma-illegal immigrants. Labana aphikisana labo bazathi hayi lokhu vele kakusikho ukuthelela inhlupho lezesilazo. At the end of the day kuzaba yimpikiswano nje, kodwa kuyimpikiswano engasompikiswano yokuletha i-America engcono, kuyimpikiswano nje yokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo, kusiya ngokuthi yena uthini ngodaba lolu?
Ngibona kuyindaba esegudwini ngoba ekuqaleni vele ukuzakhethwe yilo udaba alufaka phambili.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi eleNigeria libhuqane lele Ghana. ele Egypt lona lizativana lele DRC. Yo sigla mulilanga. Kuna pinde zona lali. Sama wapi, sama polisa, sama soja. Asman dava, abanga nse. Asman dava, faya za silani. DJ Malinga le ngaba livuka njani kumagumbi omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu ku Facebook umgcini nyoni uthi wena kasizela themba kuhulumende chamisa zama okokwenza ndoda sikathele ngokuba ukhuluma but i action dololo kulobanike laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala ubatshela zinjalo indaba busani mabana uthi wena kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi imali kungela lutho la uzokuba lo mandla gama uthi wena ingungu isikhale kakhulu utapiwa dube mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlala ama-voice sms ethu kazisalidlelani hayi bhayana thumela njalo ngiyathembisa ngizawudinga umbiko wakho ngiwudlale kusasa ikuthi isuke ibe minengi kodwa siyathembisa Lawrence Thabo Ndlovu uthi wena morning Mr. Nkomo amadoda ezanu alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo dube uthi wena as long kusabusa izanu ngeke nje kulunge noma kuku ngwenya uthi wena ekhaya kunzima shiwa manje sophephelaphi Se Malinga ugqiba izindaba zekuseni uthi yena solalekuseni yebo sensiyalala mna sensiyaphumula linake sokuyisikhathi sokuvuka liye phanda ukuzigqiba izindaba sikhangele bezihamba phambili sokuqhamuke ukhonona lokufuthelana phezulu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambweni sitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Hayi ke kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-fast 7. Ntambama phela lami gasi dibaneni ekusasa ngo-fast 6 kweze kuseni, walivalelisa yo, mtunga milinko, mo, lichone kuhle.